So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 5 Mpandula 2022 ngokeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Ayisikufisi sikhweli lokunye okungayenziyo, akunzima, vela sikwazi lokuthi siyenzeni. Sibona abantwana izikolo zivala bebuya bethola amaphepha okuthiwa ifizi sifika khona kuko 600-700 singatshelwanga.
Lamhla lusuku lokuvulwa kwezikolo osolutshiye abazali belokukhathazeka ngendleko zesikolo esezihlawulwa ngedola leMelika.
Kodwa akushuthi ayikhothi bazahlabeli nje ngoba kasibuyele emuva. Saza siyavukela khona. Bathi kuhlehla kwenqama isikubale kuyabe siyagoga. Kodwa yenza ukuthi hayi kwanamuhla labo babe sithi batshaye the one note. Kodwa hayi lathi kusasa siyahlukile.
Amapholisa weZimbabwe Republic Police lamhlanje abophe amalunga amabili ebandla leMthwakazi Republic Party lomntwana oyedwa phandle komthethandaba oweHigh Court kobulawayo. Ummeli wezengeza weStedale lePhalamende ongowebandla eliphikisayo leCitizens Coalition for Change, uMnumzana Job Skhala, ubikwa esesizwa ngcono lamuhla. Zonke lezi ndaba lizazizwa lezinye kulumsakazo. Namhla lusuku lokuvulwa kwezikolo osolutshiya abazali belokukhathazeka ngendleko zesikolo ezihlawulwa ngedola leMelika kuthi eyinye ingxenye ibhadalwe ngesilinganiso sedola esemkambo omnyama. Ngasikhathi sinye abazali baveze ukujabula ngokuthi ababalisi abakhalalanga umsebenzi kanye lokuthi imhloliso izabhalwa yonke iphele lonyaka kungadluliselwanga kumnyaka ozayo njengeminyaka edluleyo. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Ukuvulwa kwezikolo ithemu lokugcina elokuphutshisa umnyaka kuthiye abazali belemizwa etshiyeneyo ngezifundo zabantwa babo bethi kuyadingeka ukuthi babe khona nxa kusiba lenguquko ezikolo. UMnumzana Thawungana Ndoro isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uthi imihloliso yonke iyabhalwa lonyaka akula ezadluliselwa kumnyaka ozayo.
There'll be no spillover of examinations this year. All examinations will be written this side of the year.
Akusoke kube lokudluliselwa phambili kwemihloliso iye eminyakeni ozayo. Asikhangelanga okwenzakala eminyakeni edluleyo. Imihloliso izalotshwa ngumpandula umfumfu lolwezi. Njalo izikolo ebezibeke imbadalo ngemali yeMelika, abazali bayanelisa ukubhadala ngesisindo semali yakuleli e-US emthethweni. Izikolo azivunyelwa ukubamba abazali ngamandla ukuba bebhadale ngemali yeMelika.
Unkosikazi Sanele Nyoni, omunye wabazali olabantwana abafunda behlala esikolo, uthi abazange bavumelane lesikolo ngokukhuphulwa kwentengo zesikolo okumele bazibhadale behlanganisa idola leMelika leZimbabwe.
Ayisikufisi sikhweli lokunye okungayenziyo, akunzima, vela sikwazi lokuthi siyenzeni. Sibona abantwana izikolo zivala bebuya bethola amaphepha okuthiwa ifizi sifika khona kuko 600-700 singatshelwanga. Thina into esiyenzeka ukuthi abazali kumele sifizwe emhlanganweni siyovumelana lesikolo ukuthi sikwanise ukubhadala imali engaka. Manje kwakhathi sebasijumile njalo kade besitshela ukuthi khona nxa sibhadale imali yangkhona yeschool fees yonke lemali yamabhasi konke ukuthi umntwana ayahambe esikolo. So kwakhathi sina siphomba ukubhadala sikwanisa zathi abantwana hamba nini esikolo.
Unkosikazi Thobekile Ntuli ongumzali uthi uhulumende kumele aholise ababalisi kuhle ukuze bengakhalali umsebenzi.
Siyananzelela njengabazali ukuthi kulomehluko khathesi ukuvulwa kwezikolo ababalisi bakhona. Esesikucela ukuthi uhulumende aholise kuhle ababalisi ukwenzela ukuthi bengabi bekhalala umsebenzi. Ukukhalala umsebenzi kwababalisi kuyabisela abantwana emuva ikakhulu emfundweni zabo.
Unkosikazi Thembekile Ncube umgcini sihlalo wesigaba seLupane kunhlanganiso yeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi bakhangelela ukuthi ithemu leli liqhutshwe kuhle.
Izikolo zivuliwe kodwa kusezikolo kuyadana izinto. Ababalisi abanelanga ukufinyelela ezikolo ngenxa yokuswela imali zokugada amabhasi nemali zokuthenga ukudla. Abafundi labo behlulekile ukuya ezikolo ngenxa yokuthi indleko zesikolo sezibhadala ngedola lase-America abazali abanganelise ukulithola. Uhulumende wenze impazamo yokuthi indleko zesikolo zibhadale ngedola lase-America yena esazi ukuthi izisebenzi zakhe uzipha idola elingeneliyo ukuthi bathenge ukudla lokuthi bebhadale izinto.
Ithemu leli lokuphutshisa umnyaka limqoka kakhulu ngoba abafundi abagqiba izifundo babhala imihloliso, ngakho abazali bajabulela ukuthi ababalisi abakhalalanga umsebenzi. Isikhulumeli sezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro sigcizelele ukuthi ugatsha lwezemfundo lusalungisisa udaba lokuqhatshwa kwababalisi ukuze kuvalwe izikhexo ezikhona. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amapolisa aweZimbabwe Republic Police namhlanje abophe amalunga amabili ebandla leMthwakazi Republic Party lomntwana oyedwa phandle komthethwandaba oweHigh Court wobulawayo. Lokhu kwenzakale amapolisa ezama ukuvimba abekade bezophanyeka incwadi yokukhonona ukususwa kwamalunga aweMRP ayisificaminembili ejele eleKhami Maximum Prison besiswa eChikurubi Maximum Prison eseHarare, omunye wasiwa eGwanda. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Amabandla ezombusazwe ikakhulu aphikisayo loZulu waseZimbabwe jikelele bakhala omkhulu umkhosi ngokubotshwa mahlayana kwabantu abaphatheka kwezombusazwe osebusiya kuqansa ezweni ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lomnyaka ozayo. Umgcini sihlalo wabatsha kubandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mudenda Chilumbo uthi isimo sokuhlukuluzwa kwabamabandla aphikisayo singaqhubeka ngale indlela kuzawonakala.
Ababotshiweyo ngulwazi kanye loSindi Moyo babotshelwe indaba. Into abayibotshelwe ngeyokuthina besifuna ukuyopetishina e-High Court ukutshela ama-responsible authorities wonke ukuthi we are not happy about the transfer of amaqhawe ethu abasuswe eKhami besiswa eChikurubi. That was our main agenda kade silayo namuhla. But before we petitioned amapolisa, the trigger craze, the trigger happy, ZRP, babopha amalunga wethu awu-2. But thina sithi akumi siyaphambili ngokulwa till we get the justice that we are demanding. Engingathanda ukukhuluma ngokuthi u-Emerson Mnangagwa abekwazi ukuthi angabe lokhu ehlukuluza abantu bemathebelele ndi, it will never end well.
Isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Marshall Sibanda usola ukubotshwa kwamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party.
Babotshiwe laba babili ubhuti losisi. Hayi, i-government yakhona vele injalo. I-government yayila free and fair entweni zonke. I-government yeZimbabwe ayila ma-rights ila ma-left. So hayi kubotshwa vela kwethusi kodwa akutsho ukuthi hayikhothi bazahlaba ilindi ngoba kasibuyele emuva saza siyavukela khona bathi ukuhlehla kwenqama isikubale kuyabe siyagoga kutshenza ukuthi hayi kwanamuhla laba besithi batshayile 1-0 kodwa hayi lathi kusaza siyahlobisa.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo eMzilikazi unkosazana Nokuthula Masuku uthi kuyadanisa ukubona omama labantwana bebotshelwa ezombusazwe.
Ngokubotshwa kasisi obelela ilungelo labantu bakibo phambi kwe-High Court ebhabhule umntwana ekhala ngabantu bakibo ukuthi bahanjiswe kanjani eShikurubi wayelisti bengalaqala. Omunye oseShikurubi ulala ebotshwe enyaweni lezandleni but akaze abulale muntu, akaze ayenze lutho just ukulwela ilizwe lakiwe. Sibuhlungu ngoncindezelo olwenziwa emathebelelenzi. Sibuhlungu ngoncindezelo le-government yaseZimbabwe.
Isikhulumi se-Citizens Coalition for Change kobulawayo uMnumzana Steven Chiroza uthi ukubotshwa kwamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party yikuphanjaniswa kokusetshenziswa komthetho nguhulumende.
Yikungasetshenzisi kuhle komthetho. Bona ukuthi amapolisa asesetshenziswa kubi nguhulumende ngoba isikhalazo sabafana be-MRP yisikhalazo esilesisinto esaziwayo umhlaba wonke njalo ambona ukuthi kusiphatha kuhle njengabantu bakomthwakazi ukuthi nga abanye bethu bekhala ngokuhlukuluza egugrawundi inketha bechabe ekhona ukuthi kulumhlukulo welizwe asitholi into esimele sizithole kuhulumende. Angikholi ukuthi into ngaletha isijeso lesi sesikhona sesisetshenziswa ukuthi sihlukuluze abafana babo-MRP. Ngibona kuyinto embi kakhulu.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abotshwe namhlanje nguSindiso Moyo lengane yakhe lomgcini sihlalo weMthwakazi Republic Party uLwazi Bengaze Khanye. Lulotshwa lolu daba bebelokhe besezandleni zamapholisa eBulawayo Central Police Station besetheswa icala lokubangela udlakela. Ngeviki edlule ngolwesine ibandla leMthwakazi Republic Party liphe iZimbabwe Prison Services Commission amalanga amane ukuba baphendukise amalunga abo koBulawayo ngoba kungelula ukuba babe besiya bavakatshela ejele. Isikhulumi samapholisa uInspector Ponyati uchaze ukuba ubengakalitholi ehofisini yakhe icala lamalunga aweMthwakazi Republic Party. Ngimele umsakazo weStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umeli wezengeza West edalele eParliamente ongwebandla eliphikisayo leCitizens Coalition for Change CCC umnumzana Job Skala ubikwa esesizwa ngcono lamuhla. Lokhu kuza ngemva kokuphuma kodaba lokuthi uSkala umane wagula ngendlela engaqondakaliyo entolongweni yeChikurubi Maximum Prison edolobheni leHarare lapho avalelwe khona. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngelinye lamagqwetha kaSikhala edabeni lokubotshwa kwakhe njalo eyisikhulumeli semuli yakoSikhala umnumzana Freddy Masarirevu. UMasarirevu utshelela umsakazi wokuba lanxa elokhe engophathekileyo uSikhala usengcono kulalokho akade eyikho khona ngesikhathi yena lonkosikazi Sikhala besiyambona ngesonto ngemva kokubizwa ngabohlangothi olugcina izibotshwa Olwe Zimbabwe Prisons and Correctional Services, ZPCS.
He informed me that on Saturday, there were some people that came to his cell.
Ngomgqibelo uthi kufike abantu egumbini ahlala kilo asazi ukuthi yini ebisenziwa kodwa yena uthi bekusetshwa futhi bebeyifica minwe mbili. Laba bantu baqala ukusetsha empahleni zakhe khona esitokisini lasekudleni kwakhe obokuleyo ndawo. Ngambuza ukuthi ubekhona yini ngesikhathi lokhu kusenziwa uthe wayetshelwe ukuba amele kude ngakho akabonanga lutho kulokho okwakusenziwa.
From a distance, so he was not in a position to see what was taking place.
Abe Zimbabwe Prisons and Correctional Services, ZPCS, babikwa bachayela ucingo, abe muli yakoSikhala, bedinga usizo lokuba elatshwe ngesiphangiphangi, ngemva kokugula okucatshangelwa ukuba angabe efakelwe itshefu ejele leChikurubi Maximum Prison, lapho avalelwe khona. Unkosazana Patience Sibanda, wenhlanganiso, Eya Zimbabwe Democracy Institute ZDI upha umbono wakhe phezulu kokugula kukaSikhala.
Masikhangele ngokungenelwa okwenzelwe uJob Skhala lalokho okubonakala angathi ufakelwe ekudleni, sinanzelela ukuthi kuthwa ungenelwe yilabo kade bekhanya angathi ngabomthetho. So kulokhu kuveza ukubana uhulumende kumbe sesingathi ama-responsible authorities ku-prison ayekethisa umthetho, babamba umthetho ngesandla sonxele when it comes to i-security yama-opposition members.
Okwehlele uSikhala kusolwe kakhulu zingcwethi kwezombusazwe lokusebenzisana loZulu ogoqela umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association. Nakora
umhlonishwa bamphethe ngendlela
embi okunye okumangalisayo okuveza kahle kamhlophe ukuthi izenzo kazikaguquki kusuka ngo-1980 kuvalelwa abantu abangelacala kubulawa abantu bangena esitokisini bayefela khona abanjengabo ubaba uLookout Masuku. Ngakho-ke kakumangalisa ukuthi abantu bacabangele ukuthi uSikhala kungenzeka usedliswe uchef ukuthi mhlambe afele khona esitokisini kumba besesifa nje ephuma. Nxa sikhangela ngempawu zokusebenza zokuphatha abantu kusuka ngo-1980 kakwethusi lokhu ukuthi kungenzeka kunjani.
Imizamo yokuzwa icele labakuhlangothi labalondoloza izibotshwa emajele yehlule njengoba bezingakayiphenduli imibuzo eziyithunyelweyo ngesikhathi lolu daba lulotshwa. USikhala yena ophethe isikhundla zokuba ngumsekeli womgcini sihlalo ebandleni le-TRCC eligqwetha elilwela ilungelo loluntu njalo elilunga ledale lephalamende ubotshwe mhlaka-14 Nhlangula ngemva kokuqhamuka kodlakela endaweni yenyatsime eChitungwiza esililweni sika Mo Blessing Ali omunye owayengumsekeli weTRCC owabulawa ngocatshangelwa kuba ngomunye wabalandeli bebandla elibusayo leZANU PF umnumzana Pius Mukandi Jamba. Kunje uSikhala evalelwe ngoba esetheswa umlando wokutshotshozela udlakela kanye lokwephula umthetho. Amagqwetha kahulumende athi wona uSikhala wafaka ividiyo enkundleni yokuxhumana yebulenjini onjongo yayo kwakuyikulahlisa amapholisa wona ayephakathi kokwenza uphenyo edabeni lokubulawa kukankosikazi Ali. Ubotshwe ndawonye lomeli weChitungwiza North edala lephalamende umnumzana Godfrey Sithole laye olilunga le-TRCC kanye labanye abalitshumi lantathu okungabasekeli bebandla leli. Imizamo yokuthi atholiswe ithuba lokuhlawulela imali yesibambiso ibail lokhe isehlula sekukahlanu ezama ukukwenza lokho. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umthethondaba weSupreme Court eKenya usunqume ukuthi ngempela umnumzana William Ruto nguye owanqoba kukhetho olwaqhutshwa ngenyanga edluleyo elokudinga umongameli kulelo lizwe kulandela ukuphikiswa kwempumela yalo ngumnumzana Raila Odinga oyincintisana laye. Umthethondaba lo uthi ukhetho lolu lwaqhutshwa ngemfanelo njalo kwakungela kuqilibezela. Umnumzana Odinga uthi uza kwemukela isinqumo somthethwandaba lanxa engavumelani laso ngoba uyahlonipha ezomthetho. Uthi bekulobufakazi obuningi obukhomba ukuthi impumela yokhetho ayiqondanga. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mandla Nkomo isizalwane saseZimbabwe esihlala eNairobi, Kenya.
Hayi abantu nje bebelindele ukuthi beze ukuthi induku izawela ngapi njengoba inkantolo enkulu kumbe ikhothe ephezulu isifaka isinqumo sokuthi ukunqoba kuka mnumzana uRuto kuyaqhubekela phambili kusho ukuthi ke abantu abaningi mina sengixoxe laba abantu baseKenya bathi well bona benzwa okwakumele bekwenze njengama citizens bayavota impumela yimpumela so iningi labo kungani baya ku accept ngoba iningi labantu bathi well bona into abahlosane layo kakhulu kathesi ukuthi benakekele izimuli zabo baqhubeka isimpilo zabo kabafuna ukuthi behlale bedila ngendaba zepolitiki umnyaka wonke. Andikuhle futhi ukuthi umnumzana uOdinga njengo statement uwamkelile ukuthi iSupreme Court isinqumo sayo well si final lanxa engavumelani ngilaso khona kana kuzasiza ukuthi kungabi lodlakela lodlame elizweni. I think abantu abaningi bathi well iteam yona lengenayo kayiphiwe chances bona ukuthi iyaphetha ngani. So ngibona ngani well akasilindeni sibone ukuthi u-fifth president weKenya William Samoei Ruto lomfo wabo Rigathi Gachagua ukuthi bazaphatha njani umsebenzi kusiya phambili. Ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esihlala eNairobi eKenya obexoxa lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. bekungabi zwawozwayo ngempela nsonto ngemva kokunqoba kwebandla ele-Citizens Coalition for Change, CCC, ekhethweni lwama-by-elections kumahodi amabili phakathi kwamathathu akade evotelwa ebulilima. I-Studio 7 ixoxe lo nkosazana Thokozani Khuphe webandla le-CCC oveze injabulo enkulu ngokunqoba kwebandla lakhe ebelikhankasela ngaphambilini kokhetho, kodwa esola ngokuthi ngokwethuselwa abahlangane lakho ngaleso sikhathi, athi beluvela kubasekeli bezanu-PF.
Okokuqala, ngithanda ukuthi ngithi mina thina njengebandla ele-CCC ekhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa singenile ku-Ward 1 ebulilima. Siyacela ivoti ebantwini, sakhuluma labantu, sibabuza izikhalazo zabo, besitshela, sibathembisa ukuthi sizazama ukulungisisa izinto zonke abakhuluma ngazo. Sithe silokhu sikhankasa sinjalo, imota ekamunye akade esebenza layo uMrs Maplanka yathathwa ngamapolisa. Isizathu singeso ukuthi imota leyi lama number plate South Africa kodwa ibithwele ama members awe-CCC. Ngingazi ukubana kulicala na ukuthi imota elama number plate South Africa ayisavunyelana ukuthi ithwale ama members awe-CCC.
Ibandla le-CCC labika lisithi bekulodlame ngesikhathi sokukhankasa lapha ebulilima lokwethuselwa obekusenziwa ngabantu bebandla le-ZANU-PF. I-ZANU-PF yakulandula lokho, njalo bathi ibandla labo kalizange lithusele muntu, njalo futhi akulalo labufakazi bokuthi kwake kwenzakala konke kunokwelikujona. Kuyini okwenzakalayo?
Kansela wethu ubengekho emzini wakhe, kwafika abantu, abantwana bambikela ukuthi kufika abantu bayethusele ukuthi ubakwenu kayiyekele lokhu akwenzayo ukuthi melele i-CCC. Kwaba lomunye umbiko esawutholwayo eNyabani, bayethuselwa amanye ama-members e-CCC ukuthi shiyanani le-CCC yenu nalingayekela nizasibonela. Yizo izinto esihlangane lazo zona lezi. Kodwa thina sizingenele kuhle ebantwini, sazikhampenela kuhle, sacela ivoti labantu, sibathembisa abantu ukubana sizazama ukuthi silungisise izikhalazo zabo. I-ZANU-PF ithembisa abantu ukubana nxa bengavota ngomgqibelo ngomvulo bazanikwa amasako omunye. Kwabuya imota egebhini voti yaqalisa ukuhanjiswa lapha lalaphiyana, kwathiwa khona abantu bengavota ngomgqibelo ngomvulo izabe kuzodipha amanzi. Iminyaka engu-42 imigodi ingalethwa, iminyaka engu-42 abantu benganiki ukudla.
Unkosazana Thokozani Khuphe webandla le-CCC obexoxa le-Studio 7 ngocingo wobulawayo. Kusenjalo sibuye saxhumana lomnumzana Mangaliso Ndlovu okhokhela ibandla le-ZANU-PF eMathebeleland South, osipha umbono webandla lakhe mayelana lokhetho lwebulilima.
Ngemva kokhetho esibelalo, thina siyi-ZANU-PF ibandla elibusayo, sibe lokudana kakhulu ukuthi amawadi amabili esasinqobile kiwo ngo-2018 awasiphanga impumela ebesiyikhangelele. Kodwa kusipha njalo umlando lomfutho ukuthi sibuyele siyokhuluma labantu bakithi. Sivele singabantu abangathandi kuba ngumsindo phandle, sifuna ukuthi sikhulume labantu, sizwisise lapho abadinga ukuthi aluba kuyaqondiswa khona. Angizukuthatha isikhathi ngikhuluma nge-CCC, I think ibale imlomo yabo ukuthi bazikhulumele lezifiso zabo. Kodwa engingakuthembisa ukuthi ngemva kokucubungula ukhetho esibelalo, siyabuyela siye ebantwini sethu sifiso ukuthi siphendukise amawazi ethu ekhaya.
Izithembe kangakanani ukuthi ibulilima izabuyela ezandleni ze-ZANU-PF?
Vele ibulilima isiyo esethu sayo, siyayazi ukuthi abantu singakhuluma labo bayasizwisisa. Kule phuthe lenzakeleyo esizalihlalela phansi silicubungule, sibone ukuthi nxa kufika i-8 to 9 months lezi ezizayo sisiye ekhethweni, siwaphendukise, ngoba sibona kuyindlela elula yokuthi sithuthukise izigaba zethu zonke. Njengoba usazi ukuthi kuma-wards wongu-22 asebulilima angu-21 ebekuzanu-PF, so sesilahlekelwe yila amabili esifisa ukuthi waphendukisa.
Kulembiko yodlame olube khona phakathi kwebandla le-CCC lebandla le-ZANU-PF, angazi ukuthi ungathini ngakho ngoba
abe libandlalisisi sibathi iZANU PF yiyo ebivele ijotshezela lolo dlame isethusela abantu.
Angikwazi ukuthi lokhu kuvela ngapi. Ngibona ngani sokuqakathekile ukuthi hayi kathesi abantu ke sikhangelane emehlweni. Akuphathisi ukuthi sicabanga ukuthi sizahambise ezepolitiki ngamanga. Kunceda abantu khona lokho. Kathesi akula muntu, the majority yabantu in fact balamafoni baza baya kurekhoda ividiyo, i-audio yini usethusela. Ngubani oke waletha ubufakazi obunjalo? Even linje ngike ngezwa kuthiwa kuke kwaba lesehlakalo, kodwa kanye okuthiwa uThokozani kuphi bake baya komunye umama esila ephathini besiyamethusela. But sakuthela njengokuthi hayi ngama-frustrations abo ku-ground. Akusiyo into esingayibangela umsindo. Okudanisayo sibili ukuthi yibo abazahamba phambili bekhuluma izinto ezingekhoyo okwakuqala. Okwesibili bayathanda nje khonokho ukuthi kukhanye kugcona abantu kungela sizathu.
Umnumzana Mangaliso Ndlovu ukhokhela ibandla leZANU PF esigabeni seMathebeleland South obexoxa leStudio 7 ngocingo ekobulawayo. Usuqhitshiwe umcimbi wesikhumbuzo senkosi uMzilikazi owenzelwe eMaryland kusukela ngolwesihlanu. Umnumzana Ronald Lizwe Moyo ngomunye wabahambe emcimbini lo. Utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kuqakathekile ukukhumbula inkosi uMzilikazi lokuvuselela amasiko.
Ukuza kwethu lapha ikuzokhuthazana, ukuzofundisana, ukukhula ndawonye, kanti ubuzwe bethu buvele buyini. Phezu kwakho konke lokho, thina sesibadala sifisa ukuthi abantwana bafunde bazwisise lezi zinto. Yebo bazazikhethela, kodwa ke ayikho akula muntu ophila engaphili ngokosiko lwakhe ngokunguye bakhe, uyakulahlekile. So sifisa ukuthi sikhumbuzane, sikhuthazane, sifundisane ngobuzwe bethu.
Yes, sizokuthiwa ke lawe khonapha kukhona okwethulela uZulu. Kuyini okwethulele abantu khonapha?
Yeah. Engothulela uZulu bekuyikuthi athi isizwe sona sakhiwa ngani kumbe njani. So ke isizwe njengoba ngitshilo seyene kakhulu esikweni lethu. Kwakukhona inganekwane zazisakha isizwe. Kwakukhona izingoma zazisakha isizwe. Kwakukhona imbongi ezazihaya izinkondlo zazisakha isizwe. Kwakukhona ukulibhana kwakusakha isizwe. Every day sengikhuluma ngesilungu, insuku zonke lapho abantu ade behleli khona bekufana lokuthi abantu basezifundweni. Omama namankazana mabehleli bendawonye begiga, bechola, bepheka, bekufundiswana izinto eziqakathekileyo. Obaba labo namajaha bekufundiswana kumbe lisekweluseni lokwesikhathi sokufunda. So isizwe sethu besibunjwa lulimi losiko lwaso. Lokho kwenziwa ikuphila kwethu konke. So ukubuya lapha fana ukuthi izikhuni ezizohlangana ndawonye zizenze ilangabi elizabilisa imbiza yobuzwe bethu.
Yes, ngathi ke abantwana ke kuyini bengabafundisa ngakhona ke lokwenza khona.
Wonke umntwana obuyileyo lapha bazazibuza imbuzo esikufisayo, ingwabungwabo ngesilungu esithi curiosity. Sifisa abantwana babe ne-curiosity yokuthi vele sivela ngaphi, bavela ngaphi bona, ubuyibo bona. Bese bedingisisa ke ngezindlela zabo, kumbe basibuze thina, kumbe bacubungule kuzingwalo esezilotshiwe, kumbe bakhulume labanye abantu. Kodwa ke ngaleyo ndlela nxa kuvele sokulengwabungwabo yokufunda, kuba lula ukuthi isizwe sakheke.
Umnumzana Ronald Lizwe Moyo udabuka eZimbabwe ubexoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 ese-Upper Marlborough esabelweni seMaryland kwele Melika. Live Talk namhlanje sikhangela ukuhlukunyezwa kwamabandla aphikisayo ababotshwa lokuvalelwa ejele mahlayana besalelwa izicelo zokuhlawula isibambiso sebail. Singakehlukani, silugqiba lapho-ke uhlelo lwethu lanamhlanje. olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi ngisitha sidibane njalo ngo 6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.